izakhamizi eziningi zithi isimo sibi lonyaka njalo azikwazi ukuthi zenzeni. Unkosikazi Bongwe Chabalala ngomunye wazo.
Lonyaka kunzima, indlala inkulu kakhulu, siyalamba emasimini asibonanga lupho, akula kwacha vele umbunga.
Umfelokazi uJoyce Khumalo ungumsekeli wemgcini sihlalo kubandlalela usayele ezanu PF emakwabeni uthi uhulumende uzanika abalambayo ukudla.
Wakhuluma ngoba silokhu esimelele lakhathesi ukuthi abantu sithini siphiwe bake basinika bona kodwa uhulumende khayangana akancedise ngokuthi kwake kuukuthi kulezi insuku lezi kungabona ngalikhona kodwa besiphiwe. Abe sikhala ukuthi uhulumende ngasibona njengakakhulu thina abaselokazi silentandane kulabantwana bafuna ukuthi bafunde.
Usobhuka umnumzana Sobantu Moyo uthi batshelwa ukuthi balobe amabizo abantu abalutshwana okumele bathole ukudla.
Abantu ababhalisiwe kuhulumende balutshwana abaningi abantu ababhaliswanga. Ungakhangela lo nyaka abantu labatsha abaqinileyo abalalutho. Usobhumba azuza abantu abathize maybe 5 kumbe 7 kuthiwa usobhumba we-7 akhetha abantu abangu-6 kuthe yibo okuthe abadubeka kakhulu.
Mnumzana Thulani Mlalazi umlisa wesigaba semthethe uthi akula kudla okuphiwa abantu njalo izakhamizi khala kuye ngendlala nsuku zonke.
Kuyangisinda ukuthi kade ngathini abantwana labana ngoba one indlala ekhona. Yes, indlala ibe khona ilizwe lonke kodwa le esigabeni sami ngathi siphambili ngoba lanxa ngabe bethole ukudla okunzisa kakhulu ubuhlungu ngamanzi. Endaweni enjalo kumele kube lani kube labo amakhansila yebo kumele njani ngincedisane lawo kodwa amakhansila nxa ngifake iripoti yale hayi angingazi kumbe bayihambisa ngoba bayihambisa.
Ukhansila ka-Ward 5 eMzingwane umnumzana Elijah Nkala uthi izakhamizi zimkhalela mihla ngemihla.
Basibacelele siyazama ukuthi sicele ukuthi uthinqaku uyasazi lokho sicela silise ukuthi abantu ngale phandle ngale abantu bengathwali nzima bengasifeli. Abantu laba basuka ku-South Africa, Botswana, uMalaita ukhilebiso ngama-rice khona okhiyana kodwa uncedwe ngoba kwesinye isikhathi kuba lama-restrictions emabhoda ngale umangwela leziko abantu bathwele nzima wese abantu bayanatha amaphilisi senzata akula kuhle komile komile total akula lutho.
Umgcinhlalo we-Umzingwane District Council uCouncillor Charles Mpofu uthi uhlelo lokupha abantu ukudla soluqalile.
Akukhanya sokuluqalile uhlelo lwakhona lokuncedisa abantu kwamanye ama-wards bekhanya bethola-thola lokho nje bengena mbijanambijana emawadini. Uzima indawo le nje eMzingwane ukuthi indawo le egcwele ezimviwayo igolide. Abantu sebephika ngegolide abanye nokuthi nje balima okuzingadanyana okuncane khonokho bathengithengisa ama-vegetables. Silodubo olukhulu sibili ngoba imfula eminingi ithile njengoba sitsho nje izulu nanga amanzi kangenanga emfuleni. So inkomo lapho sezinatha khona sezinatha endaweni ezimbili kakhulu.
Kulesigaba semsehleni ngaphansi kwesiqinti seMzingwane lapho kwahlaliswa kutsha abantu ngo-2000 ngemva kokuthathwa komhlaba nguhulumende oholela impi yenkululeko njalo engusobhu kwalindawo umnumzana Zekias Mlalazi ukhala ngamanzi.
Mina ngisuke lobusobhuku lapha emsehleni ngisiyale ngiliwovetmi sathatha amapulazi yimi engangikhokhela. Thina singene ngo-2000 laphana isikotshi esasifakelwa yi-1 ezinye lezi sesiphiwa ngabantu abalo abalesifiso ukuthi basincedise babe sifakele.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esabekayo elizweni ethi kudingakala imali efika $2 billion yemelika US$2 billion ukuze kuhlengwe abantu ukudla lokhu abakakutholi njalo uma ngiboyiselala eziko ngiyimele Studio 7 eMzingwane yema-Talent South Province igama lamungeza Jesus Bar.